njengezakhamizi zakoBulawayo udaba lolu luyasethusa kakhulu kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphephela khona lapho sinezwa kuhle khona. Kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abaprethendayo abangekho emthethweni and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for i-staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesu isibhedlela esikhulu. Kodwana I think it will be easier nxa kulama lezithupha ezibonisayo ukuthi lo muntu ngudokotela, lo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela. Because hayi indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.